Lokhu kuvele emhlanganweni wengcitshi zokulondoloza kwamabhukulezi ama-librarians owenzelwe eHarare lamhlanje phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Library Association. Ingcwethi emsebenzini lo ongu-librarian ekolijini leHarare Institute of Technology, umnumzana Jasper Lee Mayenzanise, wazise lo mhlangano ukuba iningi lama-library kuleli sekusimo esibi okwesabekayo. Umnumzana Stix Mhlanga ongumlobolodumo uthi ama-library aqatheke kakhulu ukuba asekelwe ngoba ephathisa labalobi abanye.
Ama-library ayalondoloza ingwalo eziyabe zilotshiwe. Kunje nje ingwalo ezabhalwa ngabaloba abaphambilini abanjengabo Ondondo, the first woman to write a novel in this country, kuzima ukuthi uzibone, sokumele uye endaweni ezinjengama-library because asozozifice kumabhuku. Ingwalo ezabhalwa ngabondaba Nengisithole, ingwalo ezababhalwa ngabomahlipieso Mahlangu, asozozifice kwenye indawo emuntwini kumabhukshop. Sokumele uye endaweni ezinjengama-library.
UWatsanai Chiwomboro osebenzelana lenhlanganiso ezikhuthaza ukutholakala kwamabhuku ikakhulu lakubantwana lasemaphandleni uthi ama-library amaningi agoqela emzini waseNketha alamabhuku asegugile njalo adinga usizo olungaphathisa abantwana ezifundeni zabo.
Lokhu i-librarians workshop siyazama ukudinga ama-ideas and also siyafuna ukupromota i-reading culture. Zimbabwe. Abantwana eZimbabwe bayafanele they have to read.
Ingcwethi lezi zithi umumo ama-library mubi kanje ngesikhathi wona emele ebesekela imizamo kahulumende yokuthuthukisa ilizwe phansi kohlelo lwezimo asethe. Izakhiwo eziningi zama-library zitholakala zingela amafasitela, uphahla lovuza, izitulo, amatafula lamashelufu kungaqondakali ukuthi kuyisima kanjani. Ngakwelinye icele ama-librarians labo bengasakwazi lokuthi bahola ngaliphi ilanga okubathiya bengabantu-ke abangasela idlabuzane lokuqhuba umsebenzi kakuhle. Umhlanga uthi njengabalobi bakhangelele lawo kuma-library ukuba ebaphathise ngokugcina amabhuku abo lokuthenga amabhuku abo engena kuma-library.
Ufice kuyukuthi mhlawumbe ama-library athi asilamali yokuthenga. Mina ngigcizelela ukuthi ama-library awazame ukuthi agcine lezo zimali ukwenzeka ukuthi abalobi benelise ukuhambisa ama-library wawo ema-library. Khonapha ngithwele ugwalo lwami olutsha vela likwabanjwa ngabantu abaningi luphume ngeviki ephelileyo, Umncengenci. Ukhangela kileli bhuku ngumthapho endilondoloza khona imbali kadadewabo kaenkosi uLobhengula wamawaba oke wabamba ngesikhathi uLobhengula ethatha umbuso kungakabi le Ndlovukazi uXhwali.
Ama-librarians akade kulo mhlangano athe kuyadingakala ukuba inhlanganiso yawo iqiniswe benelise ukudinga ezinye indlela ezingathuthukisa umsebenzi wabo ukugoqela usekelo lwemali phansi kwezinye indlela ezikhona. Emhlabeni wonke jikelele kulama-library kaZulu angaba kunkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 360,000, inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 230,000 yawo etholakala emazweni asathuthukayo. Umhlangano lo welanga elilodwa ungene ngama-librarians avela ezikolweni, amakolishi, ama-university, lama-library kaZulu lawakakhansili. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.